sihlala senza nje ama operations athatha 5 days, 3 days, ngoba injongo yamapolisa ngeyokuthi i-city center ingabi le congestion. Imota lezi yathola zimile e-center yemigwaqo, azidingi la ma-parking, azidingini. So mangingakuchasela ukuthi kwesinye isikhathi zena izimoto ezihambahamba e-city ngama-Honda Fit ntambama uyathola zibaleka seziguma ama-copper cables esigijima lawo ngelanga, uthole ukuthi ziyabanjwa zilode inkomo yonke egcweleyo enkunya kunye amapiece. Ngikhuluma nje bengikhuluma lama farmers ayemguza lamhlanje ngenkomo ezitshontshwayo izolo, lokho sibambe abantu abathathu, omnyule 61 years, omnyule 52, omnyule 21, begamule inkomo zomuntu ezinhlanu bazama ukuthi bangene lazo edolobheni lakobulawayo. So imota lezo sidimishikashika zile msebenzi eminingi emibi eziyenzayo.
Ngezinye indlela okwenziwe lamhla ukuza nciphisa izehlakalo zobusela,
yeah, kambe makungaba kuthethwe imota ezingu-50 za impounder ongacabange ukuthi ezingu-5 zangkona, uma singacabanga ukuthi at least besingaba yezinye ezalana zenza amacala azisekho kuleyo ndawo, lakho kulakho ukunciphisa. Kodwa into enciphisa kakhulu yikuthi uZulu abambisane lamapholisi ukulwisana lamacala, only if kule change of mindset ebantwini bakithi bengakhangeleli ukuthi imithetho yonke ekhulunywa izobahlukumeza, kodwa bakhangeleli ukuthi lakho kuyenza ukuthi baphephe. Ngoba silabo mama abaningi asebadlengulwayo yizo zena lezi mota, futhi abanye sebathathelwe izimali yizo zona lezi mota. Uthola ukuthi ezinye zakhona ama number plates ziyawazingela. Umuntu okuhamba ngemota ekwazi ukuthi kahlosanga ukuyawona ngeke akhiphe i-number plate emoteni yakhe.
Ungabaxwayisa uthini abantu ngalolu daba langokunye okukhula imithetho?
Okuqakathekileyo ebantwini masekuhlaleni yikugcina umthetho. Inkampani ayikusindawo, asisebenzeni ndawonye lamapolisa ahlose ukuthi agcine ukuthula esigabeni. And kuhle kangakanani ukuthi loba kuyisihambi loba nguwe umhlali wakobulawayo ungena e-city center uyithole nje indawo yokuphaka imota kungela mota, kumbe emgwaqweni uyenelise ukuthi udlule emgwaqweni uhambe kuhle kungala mota ezimile e-center emgwaqo. Ezinye ziyalayitsha, omnye ubuye wayicisha imota e-center emgwaqo, sokungazathi nje indawo njengala mthetho. Kuhle ilizwe kumbe idolobho njengebulawayo omuhle kangaka, kuhle mayela abantu abagcina umthetho. Abatshayeli abaningi bagcina ukulandela imithetho yomgwaqo belo instructor kumbe examine VID engavela thole nje isitikitana esiyimvumo yokuthi atshayele imota usenza umathanda sekubeka kajani hayo ikodi vele kabasayibambi. Bayakhatha amakona, bayangena ama-road robot, bayaphaka isenta, yonke into nje ebebeyivika bese-VID yiyo abasebeyenza. Kodwa abantu asibaleni amabhuku, siwazini umthetho, sisebenzeleni kuhle lamapholisa, konke kuzasilungela. Ngiyabonga.